sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibongeke uBlessing Zulu osipha kulele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 zibandlela 2023. Ibizo ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Mina njengomuntu okhubazeke ngokungaboni emehlweni, iBraille iyo indlela yami engibala ngayo, engibhala ngayo. So kuqakatheke kakhulu ukuthi information yonke eyabe isenzakala elizweni lemhlabeni jikelele ilami ngiyifinyelele.
Namhla iZimbabwe imanyane lamazwe omhlaba ukunanza ilanga lombalo wabakhubezeke emehlweni ele World Braille Day.
Kulenkinga yokuthi kukhokasi yakhe abantu bephathi yakhe iRepublican Party kulabantu abangu-19 abangamthandile.
Lezindala zombili izolo edalele ephalamende lelemelika ele House of Representatives lapho amalunga ehluleke ukukhetha usomlomo uHouse Speaker lanxa umnumzana Kevin McCarthy bekhangelelwe ukunqoba. Ibandla le-CCC lithi kubotshwe amakhansela alo eHarare amabili namhla, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lomnumzana Lovemore Makuwerere okaward 25. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Namhla iZimbabwe imanyane lamazwe omhlaba ukunanza ilanga lombalo wabakhubezeke emehlweni ele World Braille Day. Abakhubezekileyo emehlweni bathi lanxa leli langa liqakathekile empilweni zabo, balangazelela ukuba iBraille isetshenziswe ezikolo, ezibhedlela lakukhetho olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Loba nje iBraille ingafinyelelwa kwezinye indawo lapho abaphila khona abakhubazekileyo emehlweni, bathi bakhangelele uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukubona ukuthi amalungelo abo ayalondolozwa, ikakhulu lonyaka ilizwe lilungiselela ukhetho. Unkosikazi Andrea Ngwenya omela abakhubazekileyo eMathebeleland South uthi iBraille iqakathekile ekuvoteni ngoba kungafezeka ilungelo labo lokuvota bekhululekile.
Mina njengomuntu okhubazeke ngokungaboni emehlweni, iBraille iyo indlela yami engibala ngayo, engibhala ngayo. So kuqakatheke kakhulu ukuthi information yonke eyabe isenzakala elizweni lemhlabeni jikelele ilami ngiyifinyelele. So long iyabe ibhalwe ngendlela engenelisa ukuthi ngizibalele, ngizwisise ngayo. Ngoba nxa iyabe ibhalwe ngendlela engasoze ngizwisise, kuzaba nzima ukuthi nithole umuntu ongangibalela. Ngiyakuthakazelela kakhulu ukuthi ungaba leBraille ngizazibalela sengingedwa, ukuthi uthi lami ngabe sendisenelisa ukuthi njengomuntu ongaboniyo lami ngibe independent okokuthi ngiyazibalela ngedwa, ngizivotele kakuhle ungela munye umuntu oseceleni wazothi ngivotele bani.
Umbono kaMangwenya usekelwe ngumnumzana John Jemwa okhubazekileyo emehlweni ongusomabhizimusi engubo yenja.
Ayilanga leli kufanele vele silikhangele ngamehlo onke, ngengqondo zethu zonke eziyi-5, because ilanga leli liyasikhumbuza ukuqalisa kwekufunda kwabantu abangaboni kuhle kumbe abangaboniyo njengami basisebenzisa iBraille. Mina ngiyafisela ukuthi kube ngeBraille ukwenzela ukuthi singancediswi sifanane ngabanye ukuvota kwethu, kufanane ngabanye ukuthi umuntu engizamukhetha ibe i-secret yami, kungabi into ezakwaziwa ngomunye ukuthi uJema ukhethe ubani.
Isakhamuzi sakoBulawa unkosikazi Juliet Phiri uthi kuqakathekile ukugcwalisa ilungelo labakhubazekileyo endlebeni lemehlweni.
And sibona liqhakathekile singazi singazi ngoba technology le too much ebantwini abagogekileyo yaphila ngokugogeka nti so asikwasi singayithemba kangakanani ukuze sibe kwasi kuzawuba lusizo phakathi komphakathi kumbeni sithi siyazisiza kanti sizibisele emuva. So sicela mbeni ndingasichazela xa sibele kufundiswa sifundiswe sikuzwisise because izigogo sihlala lazo siphila lazo phakathi kwesigaba sethu.
Usenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo edale lephalamende uthi ukhangelele ukuba uhulumende ahlele iBraille Authority of Zimbabwe ukuze lokhetho oluzayo lusebenzise iBraille.
Braille into eqhakathekele kakhulu emthweni ongaboniyo emehlweni and kalwa isifiso sami bengifisa ukuthi uhulumende abe le Braille Authority. I establish the Braille Authority in Zimbabwe lapho kwenzela ukuthi ibe standardized abantu ama specialists wonke akwanise ukuthi abe ingena kuma refresher courses and kube njalo ekuvoteni besifisa ukuthi kube le title voting kwenzela ukuthi umuntu ongaboniyo ikwanise ukuthi evote yedwa independently. Braille vele yo enza ukuthi umuntu ongaboniyo abe le independence. Ama digital technology engabuya but i-primary nasingayi-Braille.
Isiphathamandla se-commission ebona ngezokhetho ezweni koBulawayo iZimbabwe Electoral Commission esingathandanga ukubethwa ngegama sithi bona njenge-commission bebengakaziswa ngokusebenza kwe-Braille kukhetho oluzayo. Usuku lwe-Braille lunanzwa minyaka yonke ngelanga lesine kuzibandlela emhlabeni jikelele. Ngolwabakhubazekileyo emehlweni balusebenzisa ukubala lokubhala. Lolu suku lwabakhona ngemva komkhankaso kamuyi uLois Braille weFrance owazalwa mhla ka-4 zibandlela 1809 wakhubazeka emehlweni eleminyaka emithathu. Abe-Gyros Jiri Association efundisa abakhubazeke emizimbeni ngendlela ezehlukeneyo bachaze ukuba lokhe befundisa abakhubazeke emehlweni ukubala lokubhala iBraille. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-CCC lithi kubotshwe amakhansila alo eHarare amabili namhla, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lo mnumzana Love Moma Kuerere oka ward 25. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere uthi uGomba ubotshwe ngesikhathi elungiselela ukwenza umhlangano labantu beSouthern lapho abezavula ngokusemthethweni izikotsho ezigetshelwe uZulu. Uthi njalo uMakuwerere yena ubotshwe esetheswa icala lokuphambanisa ukusebenza komthetho ngemva kokumela abaphila ngokuthengisa ekade behlukuluzwa ngamapholisa. UMahere uthi ukubotshwa kwamakhansila la yikuhlukuluzwa nje libandla leZANU-PF ngoba sokusokuyiwa kukhetho. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Thafadzwa Mugwabi ukulandule lokhu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengakezwa lutho ngalolu daba. Sixoxele lunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho kubana leli ntungambini ukuthi sesisiya kukhetho, njalo sisiya kukhetho nje kufanele abalaleli bakunanzelele ukuthi siya kukhetho nje sisilwa kumbe sinintisana nabantu abancindezela ilungelo labantu eZimbabwe. Mfuna ukunika imizekeliso ethile ngoya mntungameli. Uzakhumbula kulama audios aphume amabili aphume izikhathi ezehlukanayo. Alabantu abazakalayo abayingama-officials bezanu besithi bona uChamisa kahle kodwa kasikaboni bebotshwa benyitshwa ibheyili. So ukubotshwa lokhu kwenziwa kunyitshwa ibheyili okwenziwa isikhala, okwakuqala bafuna ukudala ingxabano ngoba ungakhangela kuma-social media lapha sokulamanye amagruphu asekhuluma ezinye izinto ezitshengisa ukuthi badinga ukuthi kube loku dabukana kwephathi phakathi kumbe ama-supporters abe lokungazwani awe Triple C. Okwesithathu ntungameli ukuthi ke kuvamile ukuthi uma sesiya kukhetho njengalesi sikhathi sibone okokuqala sibone i-violence khathesi ke sesibona sokusuba lokubotshwa kwabantu sikhuluma kunjenje kubela ama-councillors abotshiwe eHarare kakucaca ukuthi babotshelweni ngenxa yokuthi sokulungiselelwa ukhetho sokuyindlela yokwethusela abantu ukuthi bangaze bakhampena sokuyindlela yokwethusela abantu ukuthi besabe ukuya emhlanganeni ye-Triple C. So ufana abantu babele zibindi bazimisele bazilungiselele ukuthi kungavele kuthiwe kuya kuma-election indubo zabo zonke eZimbabwe kufanele ukuthi babekwazi ukuthi zingaphela kuphela nxa izalo u-P F ingaphuma. Nxa sikhuluma nge-Free Zimbabwe kufanele sikhulume ngelungelo labantu ukuthi bakhululekile ukuthi one basupport iphathi abayifunayo, bakhululekile ukuthi two bakhulume into abazifunayo, bakhululekile ukuthi three benze izinto ezisemthethweni abazifunayo. Khathesi eZimbabwe iyakotshwa nanxa usenza into esemthethweni, uyadalelwa amacala ongawenzanga ukuthi uvalelwa ngenxa yokuthi kibo abantu bezani babe bebona usuyi-threat kulokhu kwezokhetho.
Kodwa yona iZANU iyakulandula lokhu ithi amapholisa aqhuba umsebenzi wawo ezimele nje, kanti lawo amapholisa ayakulandula ukuthi alaywa iZANU ukuthi abophe abantu be-Triple C.
Okwakuqala ukhomanda in-chief wepolisi ukhethwa ngupresident, nguye onika ikhomandi isehla isiya phansi. Amapholisa isikhathi esiningi lanxa ukhuluma nabo kumbe zangaze bayekhuluma lesemthethwandaba wecourt, xa bebuzwa ngu-immediate suit bathi khona they were working under instruction. I-instruction yangikhona ngekabani, asithi ngabhosi wakhe. I-instruction yangikhona ubhosi wangikhona ngekabani, asithi ngabhosi wakhe. U-commander in chief of defense forces uMnangagwa. So ukuthi uthi command yalisuka kuMnangagwa, asikaze sikubone uMnangagwa ekhuza nxa kuyukuthi amapholisa ayazenzela ewakhuza ukuthi angakwenzi khonokho. Yindaba engawakhuzi nxa kuyukuthi wena kayisiyo wathu.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court walile njalo ukukhulula ummeli wezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Skhala ngesibambiso se-bail. Bezindala zombili izolo edale le-Congress kwele Melika lapho amalunga aleli dala ehluleke ukukhetha usomlomo u-House Speaker. Umnumzana Kevin McCarthy obekhangelelwe ukunqoba kalula ngoba ibandla lakhe lama-Republicans liyilo elilamalunga amaningi kwedlula elama-Democrats kuleli dale. Kodwa kusahambanga njalo, kathathu bezama ukukhetha usomlomo okufanele athole amavoti aphezu kwamakhulu amabili 218. Kodwa uMcCarthy ubethola inani lamavoti elingaphansi kwalawo adingakalayo njalo wedlulwa ngumnumzana Hakeem Jeffries omela ama-Democrats kulumncintiswano. Kathathu Jeffries uthole inani lamavoti angamakhulu amabili letshumi lambili 212. Namhla amalunga edaleleli ayabuyela njalo esiyaqhubeka ngokhetho lolu, akwaziwa ukuthi kuzozala nkomoni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo.
Yeah, kusho ukuthi lapha e-Congress u-speaker uyavotelwa and ngama-members of i-Congress and kumele athole ama-votes angu-218. So okwenzakalayo lapha ukuthi umuntu oyi-leader e-Republican Party eyiyona eyawina ama-midterm elections congress members amaningi ukudlula ama-Democrats. Ulenkinga yokuthi ku-caucus yakhe abantu be-party yakhe i-Republican Party kulabantu abangu-19 abangamthandiyo. So ma kuvotwa laphana ama-Democrats avotele owabo oli-Democrat, ama-Republicans ke amanye avotela yena lo uMcCarthy onguye oyi-leader ye-Republican Party. Kodwa i-19 liyana yona yayala ukuvotela uMcCarthy okwenza ukuthi ivoti yokuqala akazange ayithole le-218. Then kwasekuthiwa okay makuphindwe kwenza ivoti yesibili. Esibili yenziwe ivoti layo azange ayitholi 218. Then okwesithathu kwathiwa makuvotwe futhi. Okwesithathu instead of ukuthi aluze abantu abayi-19 waluze abayi-20 manje. So ama-Republicans sebeyi-20 manje abathi abamfuni.
Ikulwisanisana phakathi kwabo bona ama-Republicans.
Ye, kulwisana ama-Republican ngoba kuqembu lama-Republican kulabanye aba too extreme on the abangama-right wing abafuna ezinye izinto and bathi lo uMcCarthy abamfuni ngoba kasoze yenza abakufunayo bona. Even though uMcCarthy sithi izicelo zabo ama-demands abo siwavumele amanye ngakhona and amanye ama-demands akhona amenza abe weak njengo-speaker. Ngoba bafaka ama-demands ukuthi uspeaker uma bengasamfuni bakwanisa ukuthi bamxotshe just on the floor ngama-votes nje ambalwa ayi-5 angathi abasamfuni kumele ayehle isikhulu.
Yena ukuvumile
uMcCarthy. Ukuvumile konke khona lokhu uMcCarthy kodwa it looks like abasiphekanga ngakho lokhu ebefuna amanye ama-demands. So ngezinye indlela kukhanya ngathi vele abamfuni totally.
Manje ozabhensa ngubani lapha nxa laba abangu-20 belenkani besithi abamfuni kulomunye yini ongangena endaweni kaMcCarthy?
Right now kulo vice kaMcCarthy engingathi nguye i-second ku-leadership yama-Republican kusho ukuthi kungaqhubeka kusenzeka kanje uMcCarthy kuzomele abhense asho ukuthi hayi mina sengihlulekile angisoze ngathola amavoti angu-218 ngangcono-ke kuzame omunye kumele azame ukuthi ayenze isibambano maybe lama-Democrats abathembise laye maybe ama-committee chairs or ezinye izinto ezinjalo ukuthi athole amanye amanamba asuka kuma-Democrats.
Uthembekile yini uMcCarthy?
uMcCarthy akathembekanga. Yinkinga yakhe enkulu kakhulu ebandleni lakhe ukuthi abamthembi ngoba babona engumuntu lwana ongayenza ama-promise and then angasawafezeki angasawagcini. Njalo futhi sambone uMcCarthy laphana ngesikhathi kusenzeka i-insurrection leyana ka-January 6th. uMcCarthy ekuqaleni wakhondema kakhulu wasola uTrump ngento ayisenzakala kodwa kungakapheli amalanga ambalwa sambona esese eMar-a-Lago esesiyancinga kuTrump. So abantu abaningi abamthembi vele abamfuni njengo-speaker.
Manje namhla kuyini esingakukhangelela ngoba bayabuyela njalo ukuyavota?
Ye, kusho ukuthi kuzomele ngoba i-first order of i-business e-Congress ma ivulwa la e-America yi-election ka-speaker. So ma umsebenzi lo ungenziwanga ayikho enye into engenziwa e-Congress until u-speaker azakhethwa. So kusho ukuthi according to umthetho wala kumele baqhubeke bevota until abanye baze ba-give in bavotele umuntu enalo abamfunayo. As long as kungela muntu ofike leyo 218 vote akusoze kube lo speaker, i-Congress ayisoze ivulwe until u-speaker akhethwe.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe, sixoxe laye eseVirginia khonapha eMelika. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa muva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-145,706 kusukela mhla ka-20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi izihambi lezi bezisebenzisa umngcele weRamokhovana belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematseloje lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. Ele South Africa lona lithi kwaphuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele we-Beit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsandlovu kade esemngceleni wePlumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Sithe sesicross sesidingelwe thina sokumele siphume. Sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithiwa yi-no man's land akuphumeki. Imoto ezilama-number plates e-South Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zivimba indawo zonke, ezinye zipake ezikhangelele ku-left, ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume. abanye abalezibindi bebehamba bekade egangeni le beze beyekhona le behamba ngeganga sokuthi bewele emgwaqweni. So sigcine khaphana sesimile ami kukhona sibule eBotswana to try and help.
Abakubhizimusi yemota ezithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHabron leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Ngiphume ebhoda eRamakhwebane ePlumtree namhlanje. Ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingiyena bezihamba kunomansland ebritain abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi singakabali laba ababhoda eceleni engangeke mbaqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni kathesi ngikhuluma ngibonekhi lapha etown ogadelwa khona amabhasi sengiwabale abangu-8 wonke aphumayo aphuma egcwele elestanding sishaye semnyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree lebait bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha. Ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwelezimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana lebotswana kanye lesouth africa. Ocubungula ngezombusazo umnumzana efidlela ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi.
Khona lokhu nje ukuthi ubona abantu abanengangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe lakithi lidilikile alilamisebenzi alilampilo nxa uhlezi kulo kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo. Lanxa behlupheka khona le besethuselwa betshaywa ngezenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho kungasoze kube le mpilo elila kancane.
Elezimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka kodwa uncube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobuningi ukuyavota njengalokho okwenzakale ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Lanxa bebefisa ukuthi babuye bazovota soze benelise ukuphenduka bazovota ngokuba ukubhalisela ukuvota kunzima kibo kanti-ke singakhohlwa ukuthi kabavunyeli ukuvota abantu abangaphandle. Ngaphandle kokuthi baphenduke imali ayilulu ukutholakala besuke ezindaweni abakuzo bengelazincwadi ezokuhlala kahle khona ngale babuya nzima baphenduke nzima ngakho-ke akusoze kube lula ukuthi bavote bekufanele ukuthi baphi ithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobuningi kulandela ukuyekethiswa kakhulu kweziqondiso zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa ekuphendukeni abanye babhekana lobunzima ngoba bangena bengelancwadi zokuhambisa ama-passport. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisavron kwele eBotswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, izimpophoma zeNiagara lezinye izimpawu zedolobho leBuffalo esigabeni seNew York bezicazimula ngolwesibili ebusuku zitshengisela inhlonipho kumdlali wenguqu yakwele Melika odlalela iqembu leBuffalo Bills uDamar Hamlin okubikwa emelwe inhliziyo ephakathi komdlalo weNFL ngomvulo ntambama ulokhe ekusimo esibucayi. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomfundisi uRonald Lizwe Moyo ohlala eKansas kwele Melika.
Ayakhombisa ukuthi ngazalwa ngasiphi isikhathi. Kwakulelinye kwakumele libe politically correct, Ronald, kube isikhiwa, kube acceptable. Kodwa-ke lelelinye lalisitsho nje ukuthi hhayi sasiba ngumhlabathi ngaleso sikhathi sokuzalwa kwami.
Ye, akusitshele Moyo ukuthi wenzani kwele Melika.
Ngiyahlakula. Ngilamasimu, amasimu ayachiyana omunye lomunye. Mina indima engibambileyo lapha ngiyokuba ngumphathi wezokholo, upastor, umfundisi. Ngisebenza ngingaphansi kwebandla lama-Mennonite kodwa-ke elami ibandla engikulo silibiza Whitestone Mennonite Church likhona lapho nje eHeston engiphila ngingakhona.
Kuyasebenzeka yini elizweni leli?
Emelika kuzima ukusebenza khona. Isikhathi eziningi nxa ungakhulelanga khona, ungazwisisi amasiko, ungazwisisi ulimi, yebo ulimi ungalukhuluma, kodwa ke nxa ulukhuluma ungalandela amasiko, ulukhuluma ungalikhulumi njengabo, kubazima ukuzwisisa ezinye izinto eziningi kakhulu, ngoba ugcina uphuma kulokho okuthiwa yi-context. Ngoba ulimi lweyeme esikweni, ulimi lweyeme ku-culture. So kumele ukuzwisise konke khona lokho. So ke ukusebenza lapha kuzima kakhulu kakhulu, ikakhulu nxa unjengami ukhuluma ebantwini abangakhuluma ulimi lwakho, abantu abangakhulanga ngendlela onowakhula ngayo, abantu abangakwaziyo ukuthi ukwelusa ikwenzani. So imhlaba yethu jiyene, lokho kuthiwa ama-world view. So ke ngaleyo ndlela sibile hayi ngingathi kulobu zinyanyana. Kodwa ke ukwengeza khona lapho ekuqhubeni leze zokholo, kulethuba elihle elokuthi ezokholo zande kumbe ivangeli limemetheke. Kodwa ke ngenxa yamhlaba lo esiphila kuwo, abantu balapha ngenxa yemali, imfundo lalokho sikubiza technology, ugcina sebengani balabo onkulunkulu babo abaningi abaselandaba lenkosi, abaselandaba lokukhonza. Ngoba angagula phakathi laphakathi kobusuku, uyabiza i-ambulance, kusiya ngokuthi ugula kangakanani, bathumela i-helicopter bamphaphise ahambe. Ngamaminitsi angamangayo usesesibhedlela, konke sokukhona. So nguye unkulunkulu wakhe khona lokho. So nxa uvele ungakhulelanga endlini yokholo, kuzima ukuzwisisa ukwamukela lezo ezenkolo.
Oselokugcina baba Moto,
bakithi imali yinhle kakhulu, kodwa ayisizo zinto zonke, imali ayithengi impila kahle. Sengibona abantu abaningi abaphila lapha, ikakhulu abavela kwamanye amazwe, lalapha abakhona lapha bechithwa yikufuna imali, bagcine bengaphili impilo ezinhle, impilo zabo sezichithekile ngenxa yokuthi lapha akukho lokho okuthiwa yi-community, engakubiza ngithi mina ubumuli, ukuba lomakhelwane othanda wena njengomuntu, engathanda inyamazana zakhe kuqala okudlula wena umuntu. So ke bakithi imali yinhle, but ayithengi konke. Yilo lami lokugcina lelo. Ngiyabonga.
Lo ngumfundisi uRonald Lizwe Moyo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eKansas khonapha eMelika, exoxa ecingweni loGibbs Dube oweStudio 7. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ngokwenziwa ngabeZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe lokwenzakala edale lePhalamende leHouse of Representatives bezama ukukhetha uHouse Speaker izolo. Singekehlukani izihlobo sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhla iZimbabwe imanyane lamazwe omhlaba ukunanza ilanga lombalo wabakhubazeke emehlweni ele World Braille Day. Bezindala zombili izolo edale lePhalamende leMelika ele House of Representatives, lapho amalunga ehluleke ukukhetha usomlomo uHouse Speaker, lanxa umnumzana Kevin McCarthy webandla lamaRepublicans ubekhangelelwe ukunqoba. Ibandla leCCC lithi kubotshwe amakhansela alo eHarare amabili namhla, umnumzana Herbert Gomba omela uWard 27 lomnumzana Lovemore Makwerere okaWard 25. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzibamba ku www.voa.com.
Ulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.